Sokuyisikhathi sembiko yenu
basakaza bakhe bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. Basakazi, yeyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela, kunzima kulo mhlaba, kunzima kakhulu. Angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani, mhlawumbe siyofunani bephakame, mhlawumbe betshengisele ngenye indlela. Hayi, kunzima kakhulu. Ngobani manje msakazi, nginombuzo engizibuza wena ukuthi kambe i-government yeZimbabwe ma ithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini, noma bayenza nje kuphela. Msakazi, kambe indaba yama-passport la amatsha lawo asibe sikhona na isidingo sokuthi ilizwe elingenamali kodwa kugijinyiswa ukwenziwa ama-passport azobuye edule bize imali yase-America kulokuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni? Kambe ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone, uyake ihlale phansi nje icwangise izinto, noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyaphonga ukukhuluma uphele into sesiyenza lokho. Hawu, thina sikhathele ngempela mse, hayi sikhathele ngempela mse, bona into sezenza manje ngempela hayi thina manje sesikwati kakhulu mse.
Binjani lonke elilalela istudio, mbingelele labasakazi bonke abakastudio. Bakithi nxa lingansiza kelixhumane le-First Mutual Gifts, bakithi ake lisize ukuthi kambe kasebenza kwesinye isibhedlela khonapha kwelikamthakazi ipension yayithathwa yi-First Mutual. Pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 pounds ngenyanga, 48 pounds sebeze bathi bona suza ibuyihola every after 4 months ibuye i-192 of which ukuthi babe kusibili kungu-48 times 4 iyaphuma yona leyo. Ukuthi kati ipension leyo ele mali encane kangaka yona i-48 pounds ithengani? Bakithi akelisi sivekele isikhulumele labantu baka-First Mutual, angazi ukuthi basithatha njani. Mina sokungehlule, ngiyabonga balaleli, ngiyabonga lani basakazi.
Njani basakazi beStudio 7, hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho. Hayi siyabonga basakazi bethu sibili, siyabonga okuzwayo. Sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu, phambili ngomkomana, sithi phambili nomkomana.
Losisi lo ubezothiwa ngukholisane moyo belo ke ngisadingisisa losisi ovele lubhane khonapha unceba amazwi umethiwa ngukholisane moyo. Kholisane moyo losisi utshonile bakayise uvele uyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osifile khonapho utshonile, but utshonile ulapho eBotswana etonoto eBotswana. But uthonga khona ngapha lupane asikabi kwazi abakibo kahle kahle ukuthi bangathi abanye bakhe, but uzwala uthonga lupane asikathole kahle lupane ngapha khona khona ngapha. But mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75552 75552. Ndingasibamba khonapho abanye babemazi khonapho abakibo kholisane moyo. Losisi bekebele umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana. So ndethe mina bangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo kukhani phuma pelupane. Ndingasibamba khonapho siyalinika idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana, mhlawumbe lingamsiza umuntu wakini khonapho eZimbabwe. Azibaphe kahle malimazi emsizeni mpela ikwanisa ukuthi bezongcwatsha ekhaya khona ngapho, yagcine lahlile kanye nomntaneni badala imali isaphila khonapho elupane. Umntaneni nanguthiwa ngukholisane moyo usile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 o'clock ngo-7 ntambama.
Salibonani linjani bantu bakithi? Hayi, mina ngiyaphila. Ngikhuluma lobaba Dube la, okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngaseNyamendlovu. Ye, uhlelo lwenu lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi, ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi libe okenza izindaba zasekhaya. manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na futhi ningifakele i-link yesiNdebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle nge-link yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuke angazwisisi kahle. Ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesiNdebele. Ngiyabonga inkosi libuzile.
Ngiyabonga lonke botungameli inkomo lawo kithini kube kokuthi lonke ba studio 7 siyacela konke sikhuluma ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana nje ngemgwaqo dike lishuye obulawayo mpela lihamba ku camera lize liyefika esolo sithu ngesolo sithu lokukhangela libona ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imgwaqo liyaduma kumbiyenzwa hayi bantu ukuze sincedakale kufanele libe lidiski ngakhuluma lihambe kuleyo ndawo ukuze libone ukuthi yazini igama lami uphilani moyo usecholojo ngicela into zonke zike zikhulunywe zilungise icholojo lokhu yacina kusesero Smith yinto eyenzakalayo nalo ukuthi uSmith esaphila kwake kukumkuthi umgogo lona owecholojo wawunethara wawunesikontrisa wesihle wacina khonapho vela kuselakatapile egreda kuselakatapile okulungiswa kuselomgwaqo elungisayo siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithele intela yayo lokhu zeni lapho siyacela ke lizame ukuthi imigwaqo ilungi ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihambe ngalesi sikhathi sezulu soziyasokola imoto esiphumele eGoli lapho eGoli esiphume eGoli asisafika ekhaya sinezihambisela abantu abethu ukudla sunalo kuze sibela sicela lilungise imigwaqo khulume ngami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo lisuke phela ngokamerod lihambe lizeliswa kusolu selidlule ngesolu selize liyefika konale koskente lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyacela mbese ndingelela lo usibangilizwe unkomo sibangilizwe zamani ukubona mdiliyizipura zamani ukubona into eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuze ukhulunywa sikezokhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke zikhulume lihambele izintuna lihambele izwi zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sishuthiseke ngoba phele into esiyenzakala sisayabona ukuthi kwenzakalani yabo.
Basakazi livuka njani Studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indlebe aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi eZimbabwe. Ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime ehlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi. Hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.